Ngazi kuti ukuru makawe yendo yenja yenja kada hai sijabonga ngasho kuyenja kada but kwa kateka abantu babe njana umuntu yonke ube njana ende siyabe sitela lokuyana okokuthi abantu ngabe nikwi ukudla esigabeni abantu kabanikwe bonke because injala leyi itshaya across ayina kuthi umuntu nde umuntu abantu kumele ukuthi bebhale baye banikwe bonke ukudla but benikwe ama-quantities ahambelana levulnerability yabo labana abaswela kakhulu ngenxa yokuthi baye banika ama-50 kg abathola ama-50 kg labana abalandela ngenxa yokuthi bayanikwa lawo ama-20 kabanikwa ama-20 labana ngabathi ha lo usenze enarazethi ngo usenze e-forest commission hayi bakwanisa ukuthi banike lawa ama-20 kg but ilizwe umuntu wonke ufuna ukudla the everybody needs ukudla ibe ngenkokheli lapha ejeti mina kade ngifuna ukuthi abantu bonke kabanike ukudla because umuntu wonke ule ndlala but banikwe accordingly the kids of vulnerability ukuthi lo uhlelo okungakanani but at least bonke benike
sibona kwezinye indawo inhlanganiso ezifana labo WFP labo USAID zibambisane lohulumende ziqhuba inhlelo zokuphathisa abalambayo ngokudla uthi khona ngapho edete kalukafiki lolu hlelo kumbe lufikile kodwa abalutshwana batholayo
edete alukafiki njengoba ngilisengishilo ekuthabiseni ukuthi ngikhansela wendawo yedete nxa ukuthi world food program ngabe ingafitha edethi obviously kuya kumele ukuthi ufoziwe bazabonana nekansela even nabanye other stakeholders starting from o DDC kuye kubo-local authority ukuthi bo-CEO and eventually they end up talking to the person okuwodiya ngkhona njengokansela edethi abakafiki yisezi ayikafiki le-program yezokudla yisezi siyabahlangana nje emhlanganweni yekanseleeminye imihlangano esiyingenayo langamanye ama-programs but angasho okulethu ukudla ebantwini
udaba lwamanzi luyahlupha lalo endaweni ezitshiyeneyo zelizwe amadamu asesitsha lapho abantu kade besikha khona emifuleni akusela manzi ngokunjalo sokumele baqanqabule imango emide besiyadinga amanzi khona ngapho kunjani
ayebethi manje kuwezi kwezinye izindawo bengahamba imango emide lapho kungela khona inyamazana zeganga ebethi bayahamba lawo imango emincane but abakujayelanga ukuthwalathwala amanzi ukuthi ngahamba umango omkhulu but iproblem ekhona ngeyokuthi amalayini ayemakhulu umuntu uyatshona ekhona ngalo emanzini ephendule ntambama kube ngezi ezihambayo kube zilwane ezihambayo indawo yamanzi ebethi serious water crisis, very serious one.